Uhulumende fanana lokuthi la amanzi phezu kwedwala sikhuluma ngeholo. Okokuqala abantu okumele babuzisise la athuze izisebenzi ezigoqela ababalisi lezinye ziphinde ukuthi yona le impelanyanga kamabala zithole i-100% ye-RTGS. Kodwa sise yadliwa i-inflation bengayitholi.
Kungani lilokhu lixoxisana kubuyelwe emuva, kuhanjwe phambili, kubuyelwe njalo emuva? Kungani kungabi lesivumelwano esisodwa linikeze lezo mali into eziqhubekele phambili? Ngoba lokhu kukhanya kuphambanisa indlela eselifundisa ngayo, ngoba selitshona lingabantu nje kuphela abacabanga ngeholo lenu.
Inkinga enkulu kakhulu ngidateli esilaphayo ukuthi uhulumende esimsebenzelayo kala qiniso, uhulumende esimsebenzelayo injongo yakhe laba abazibiza uhulumende ukuthi bekhulise ezabo izikhwama. Ngizathanda ukuthi sibuyele embuzweni wakho ukuthi kade indaba sisiya phambili sisiye emuva nxa kusenziwa ama-negotiations. Inkulumo zeholo zingakhangelela ukuthi zenziwe inkulumo zethu zeholo inkinga ekhona kuxoxwa labamele izisebenzi, kuxoxwa labantu babadojwa nguhulumende. Singakhangela i-NJNC liyana osisiliya labana ahlangana labo zokuthi abamele thina, kodwa ukuthi basimela bevela ngaphi bemele obani kulanto enjalo. Ama-union oqotho thina njengathi i-ATOS bavele abafuni lokusibona eduzane nalapho kuxoxwa khona ngeholo, ngoba bayazi ukuthi ngathi siyaxoxa ngeholo sizabe simelelise sikhuluma izisebenzi. Enye into esixupha yona leyo ukuthi uhulumende wethu kala qiniso, uhulumende wethu kaazibe afuna ukuthi akhulume into eqondileyo nabantu abaqondileyo. Mhla uhulumende ezahlala labamele izisebenzi ama-union leaders, indaba yeholo izangena idlule, ngoba kuzakhulunywa into eqondileyo.
Manje moyo ozalamula udaba lwenu ngubani, njengoba luqhubekela phambili kungani analizwisisani lohulumende?
Umbuzo lo unzima ukuthi sithi ngubani ozalawula lindaba, kodwa thina njengababalisi sizinikeze umlando wokuthi indaba yeholo lethu sizilele siyiqede emalangeni. Sihlangene singababalisi kungakhathalekile ukuthi ngayiphi i-union, saba ngaphansi kwembumba e-TD hashtag teachers for US dollar. Simatasa nje sizama ukuthi silungiselele ukuthi uhulumende siyehlangana la ngqo ngokuba singabuyeli emsebenzini. Siphumile ku-online emalangeni nje mhlaka 15 siyaba lo mhlangano wethu wakuqala owedicici kuzabe usewanje. Emini silandela lapho siyabe sihlangana khona nababalisi sibonisana sifundisana lokuqakatheka kwe-collective bargaining ukuthi iqakatheke kangakanani. Sibone ngani indlela kuphela eyiyo kumele siyilandele ka-section 65, ngoba sinikele ukulandela isisekelo sombuso. Akulenye indlela engasincedisa, njengoba yena lo siphetheyo kafuni ukusilandela isisekelo sombuso, kodwa thina njengabantu sesizinikeza umlando wokuthi asizibambeleni into leyo mathupha.